sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 2 Ncwabakazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, igciwane lecoronavirus liqhubeka lihlasela abantu abaningi ngesiqubu, kodwa kulokho kulabanye abalokhu bengalandeli isiqondiso zabempilakahle.
Ezibilweni lokhu behamba ngobuningi babo ngoba bazizwa kungumkhuba wabo ukuthi angeke omunye wabhujelwa bona behluke ukuthi behambe bebona.
Ugatsha lwezemfundo lucubungula umphathisikolo sakoBulawayo owafaka umfanekiso wesitho sakhe kumakhalekhukhwini.
Kuyinto abantu abayibona bona ngaleso sikhathi ifanele bayenze ukuze uthando lwabo mhlawumbe ubudlelwane babo bunjani buqine.
Inhlanganiso ye-PIST igqiba ucwaningo olutshengisa ukuba abantu besigaba seMashonaland West bahlezi ngcono kulabezigaba zeMathebeleland.
Abantu bakhona sibili hayi bayakholisa benza irrigation ngapha ngakithi eMandebeleni akunalutho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizo izwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Coronavirus liqhubeka lihlasela abantu ngesikhulu kulabanye abalokhu bengalandeli iziqondiso zabezempilakahle. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamajumi amane lambili 42 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuthi abayinkulungwane eyodwa lamakhulu amathathu 1370 babanjwa igciwane le-coronavirus. Iningi lababanjwe leli gciwane ngabadabuka esigabeni seMidlands. Esigabeni seMathebeleland North abantu babikwa bebaningi ababanjwa leli gciwane, iningi lingelihlala emaphandleni lingalandeli imigoqo yabezempilakahle. Owake wamela isigaba seBhinga edalela ePhalamende uMnumzana Prince Dube Bosibanda ubhodabhode ngendawo eBhinga ekhangela umumo. Siphoxelayo ukuze sizwe ukuthi uthole umumo wakhona unjani.
Nanzelele kakhulu ukuthi amamaski kungani abantu belokhu bengawagqoki. Njalo nanzelele kakhulu ukuthi abantu especially ezitolo abantu belokhu behlangahlangana ngobuningi babo. I-social distancing kungani abayinanzeleli kangako. Nginanzelele njalo into engani iyandanisa ukuthi khona abantu ezibilweni lokhu behamba ngobuningi babo ngoba bazizwa kungumkhuba wabo ukuthi angeke omunye wabhujelwa bona behluke ukuthi behambe bebona. Nginanzelele njalo ukuthi uhulumende akakhanyi kakhulu ukuthi ebefundisa abantu ngokuthi igciwane leli lilokhu likhona. Kodwa nginanzelele njalo ukuthi imizi eminingi abantu bayagula, abantu balele, abanye bayakwazi ukuthi balalo leli gciwane, abanye hatshi bengabe bengakwazi, kodwa ngithole eminye imizi isibisibili ivaliwe. Kodwa nginanzelele njalo ukuthi khona abantu bemakhaya abantu bahlatshiwe ama vaccination. Kwezinye indawo kwamanye amawadi afana le wadi yeChunga ngihambile ngathola ukuthi khona ama vaccines yo asewaphelayo, abantu bayavaccinatewa bevaccinatewa village lange village.
Yena uhulumende akula yini imizamo ayenzayo ukuphathisa abantu ukuthi balimuke leli gciwane?
Indaba yokulimuka ungani yiyo engibone angani iyashota kakhulu ngaphakathi na kweconstituency. Anzange ke ngihlangane leqembu likahulumende elikhanyayo kumbe liphuma ezibhedlela elitshengisa ukuthi khona abantu bahamba belimukiswa. Engunanzeleleyo kuphela mbone amapholisa yiwo akadeza ngizama kwenye business center emanjolo ngeFriday ngibona amapolisa enforcer ama regulations wona lawo awakhona but ubopha abantu ngokubona kwami kayisikho okungafundisa abantu
bona bakhona na eselizwile ukuthi bake balomkhuhlane lo kumbe asebethiwe iwo umkhuhlane lo endaweni zakhona ngapho ebhinga
ngitholile Chris imizi njengoba ngishilo eyabivaliwe umuzi wonke abantu belele omunye ulele laphana omunye ulele laphana omunye ulele laphana abantu abagulayo bakhona bakhona abagulayo bengakwazi ukuthi bagula iCovid yona leyo but bese kusiba khona abanye abagulayo bekwazi ukuthi leyi iCovid esigulayo beyitsho lobuhlungu bayo kodwa ke uhlupho ukuthi akukhanyangana ama testing kits awatholakali anyila lapho ngengafika khona kwabalulu ukuthi ngizothiwa abantu bahambile ba test ukuthi betholakala ukuthi bala yini iCovid kumbe kabalayo so akula ama testing kits ngenxa yalokho ngifike kwenye ward asoze ngiqambe ngoba kubhujiwe ngithole ukuthi wakhona no kulondoda obhubhileyo kazange egule uke right upho ukuthi nje kulento engiyibonileyo lapha wasegula after 2 days wasedlula so into engiyibonayo ukuthi kuthi ukuthi kukhona abantu abanenge abangabe bevulawa ngolomkhuhlane kodwa abantu bengakwazi ukuthi yilo umkhuhlane owabuleleyo
umnumzana Prince Dube Kosibanda ngowake wamela isigaba sebhinga edalele ephalamende ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esebhinga zemfundo lucubungula umphathisikolo sakobulawayo owafaka umfanekiso wesitho sakhe kumakhale khukhwini umphathi lo esingasoze simqambe ngegama ubikwa wathi ebona iphutha lakhe wasecitsha umfanekiso lo kodwa inzwabethi zasezivele zawusabalalisa engcingweni zabantu isiphathamandla sogatsha lwezemfundo umnumzana Dawungana Ndoro ubikwa elandule imbi kade sigcwele ukuthi umama lo uzibulele ukuhlaziya lolu daba sixoxele umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eyezim imbokodo unkosazana Victress Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngodaba lokuthumelana imfanekiso abantu bengaqokanga
ngicabanga ukuthi isizathu esenza ukuthi kulezi nsuku zalamhlanje sibone izithombe zabantu abahambazi bengaqokanga sisihlangana lazo ezinkundleni zokuxhumana la kuphi kuphi ayi sokuvame kakhulu sokubhafile njalo ngicabanga ukuthi akusikho ukuthi kudala abantu lapha abakwenzayo lokho ngani babelawo amafoni lawa ayiwa athatha lezo zithombe babe ngeke bakwenze kusho ukuthi kudala sasingakuboni kwakungabonakali nje abantu bethatha izithombe bengaqokanga ngoba zazingekho lezo zinto eziyizwe ezithatha lezo zithombe ziphinde zisabalalise kuba khona kwamafoni lokhu yikho sokwenza njalo nje zihlale zibonakala izithombe zabantu abahambazi sezigcwele ezinkundleni ngabe amafoni ayekhona kudala lakhona futhi ngiyakholwa ukuthi sasizozibona izithombe zabantu abahambazi zisabalala zigcwala indawo yonke zazingabonakali nje ngoba yayingekho indlela yokuthi zithathwe lezo zithombe ziphinde zisatshalaliswe angeke ngithi ubudala kwakukhona kumbe umthetho kumbe abantu bakudala babengakwenzi lokho ngicabanga ukuthi ngowambono babevele beza kwenza abantu ngabe amafoni ayekhona
khona kuze kwenzakale ukuthi umuntu athumele omunye wakhe umfanekiso wakhe enqunu kuyaba kubangelwa luthando yini
ingeyindlela yesimanje manje yokuthi abantu babonisane uthando singananzelela sibona ukuthi abantu kulezi nsuku balokuthi babe sebudlelaneni bothando omunye useBotswana omunye useZimbabwe kumbe omunye useSouth Africa abantu kodwa abanye abanjani basebudlelaneni uthola ukuthi ukuthumelana zona lezo izithombe zabo behambaze yikho mhlawumbe okubonisa uthando kibo njengezithandane ezingahlali zonke ukuthi umuntu hayi ma
noma umuntu engithumele isithombe sakhe engaqhokile mhlawumbe uyangijabulisa mina njoba ngingakwazi ukuthi ngimbone izinsuku zonke umuntu lo ehlala kude njalo asingesethi kuphike kuyindlela abantu bamanje asebebonisana ngakho ukuthandana loba abantu kwesinye isikhathi bebengafiki ukuthi bahlalelana kude nakude behlalelana eduzani kodwa besebudlelwaneni sokuvamile ukuthi sikubone abantu bethatha izithombe lezo bezithumelana kuyindlela yabo yokubonisana uthando kunzima futhi lokuthi sithi sikugqeke sithi kuyinto embi ngoba kuyinto abantu abayibona bona ngaleso sikhathi ifanele bayenze ukuze uthando lwabo mhlawumbe ubudlelwane babo kunjani boqine noba nje khona lokho kule sami kwesinye isikhathi kusuka kube le miphumela emibi okunjengokuthi abantu basithumelana izithombe kuthi mhlawumbe sehlukana lo thunyelwe izithombe ogcina izithombe zalowo munye abe sesiba lenhliziyo yobuhlungu athatha izithombe aziphanyeke ezinkundleni zokuxhumana zigcine zifika lasebantwini ongamelanga ukuthi ngani zifika kibo zibe sezisabalala umhlaba wonke kumbe mhlawumbe ugcine lezo zithombe kumakhalekhukhwini umakhalekhukhwini lowo alahleke kumbatshontshwe agcine sezandleni zomuntu ozathi maye ethola leyo lowo makhalekhukhwini avule athole izithombe ezinjalo umuntu avele nje athathe lezo zithombe laya zisabalalise enkundleni zokuxhumana zigcine futhi izithombe zalabo bantu zifike ezandleni emehlweni abantu abangamelanga ukuthi ngani bayazibona
lo ngukosazana Victress Mathuthu umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eZimbokodo ubekhuluma ecingweni le studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ePIST igcibe ucwaningo esigabeni seMashonaland Central lapho kade iqathanisa umumo sesigabeni seMashonaland Central lezigaba zeMathebeleland umkhokheli wanenhlanganiso umnumzana Felix Magalela Mafasibanda wesesigabeni lesi okwenyanga yonke ecubungula okwenzakalayo sixoxelayo ukuze sizwe adibane lakho
ngapha emandebeleni ngenza isempu yelupane legwanda ngaye emashonaland ngenza ibhindula lemount darwin into engizibonile ede ngizidinga ede ngifuna ukubona ukuthi imfundo yangikhona iyahambelana yini ezempilo ziyahambelana yini imigwaqo yakhona injani amanzi akhona anjani umhlabathi bawusebenzisa njani lokunye ngithi ngama general issues njengepolitical intimidation indawo
kwezombusazwe kuyini okubonileyo
hayo kokuqala ukuthi ipolitical intimidation kwethuselana hayi kuyafanana lapha nalapha kodwa emandebeleni kunzima ngoba basebenzisa igugura wundi igenocide ngale emashonaland izinduna hayi ziphethe konke ongafuna ukulandela izana uyaqothwa ngamafitshane amanzi sibone ukuthi emashonaland amanzi maningi amadamu lamabhohos abantu bakhona sibili hayi bayakholisa benza irrigation ngapha ngakithi emandebeleni akunalutho bantu bokwethu ngibonile njalo ukuthi izikolo ezemashonaland zingcono ukwakhiwa njalo ziningi ziseduze ngapha ngakithi lokho eziningi zathiwa ngusmith
ungasitshela ukuthi kwezempila kahle khona kumi njani
ikliniki lama hospitals ngibone kakhulu ukuthi ama clinics angapha emandebeleni ngabishwane okukutshengisa ukuthi hayi kulokuhamba phansi silwenze bakwethu ngabona njalo ukuthi izikolo ze primary emashonaland ziningi izikolo ze secondary ama colleges emashonaland maningi kakhulu kuqathaniswa la ngapha komzilikazi ngabona njalo ukuthi izibhedlela zangale zinhle ziningi kodwa okufananayo ukuthi akula mithi lamanesi akhona awathabanga lezikolo zangkhona zihlangana kuphela ukuthi ama teacher azondile ngaloko kuthiwa conditions of service le remuneration akonke kuyafanana kodwa into engiyibonileyo engiqakathekileyo kakhulu ukuthi emashonaland province abantwana abanye bazana ngavele phuhle se
elisebela madoda kuyaya lokupha okubugcile obuthize ngithe ngihlubungula sengifaka sibili iconclusion ngabona ukuthi kule ratio sithi out of 10 emashonaland bale 7 esendebeleni ngapha 3 ratio yangkhona i 7 to 3 izinto zonke ezenziwa ngani ngenxa yokuthi irrigation ngapha emandebeleni akulamanzi ngale emashonaland bilamanzi abafunayo ama capital projects amadamu lemigwaqo emashonaland konke lokhu bahlabezulu hayi kusitshengisa ukuthi emashonaland bangcono kakhulu njalo bayakholisa ama food handouts lama imports lama inputs lokuthi bayaphiwa inhlanyelo lefertilizer ukudlula ngapha lokunye okuthiwa ngama social nets abantu bakhona bayancediswa kakhulu ngitsho lokudingelwa ama bursary ngitsho lenhlanyelo ngitsholani siqedisa ukuthi bangcono ngakithi 70% thina sile 30% sifaka ku ratio i 3 to 7 konke lokhu mahlabezulu kusitshengisa ukuthi kulo mehluko omkhulu phakathi kwezizwe ezimbili
lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umkhokheli wenhlanganiso ye Post Independence Survivors Trust kumbe PIST ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekubulawayo
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz short wave
okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphepha ndaba le Chronicle lilo daba lokuthi izikliwe ezihlome ngehloka zihlasele iplaza le Fox Farm kobulawayo zabaleka le mali efika phose amakhulu amabili $180 le cellphone. Iphepha ndaba le The Standard lilo daba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa useleqhinga lokudlulisela phambili ukhetho. Leli phephandaba lithi leli qhinga liqale ngokupha inkokheli yamabandla akunhlanganiso yePollard izimoda. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ukwele China ukuya kwelatshwa. Leli phephandaba lithi engakasuki kulonogada wakhe obanjwe igciwane le-coronavirus. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 livuka njani libobala la wethu ama messages madoda ngapha sifuna inhlanyelo ugahlompo sibuqashe kulima ifertilizer konke kube kukhona lathi silime ngoba izulu lenyaka beliliningi so sifuna ukuthi ngomnyaka ozayo sithole isivuno esikhulu kakhulu ngingelela bonke abangaziyo ngapha ngumethu edinga siyabonga libale yami udyonyi izwe kujonga kona ngale kuntu ngamile
ngiyabingelela basikusakazi yeStudio 7 abalaleli bonke nje bathanda izindaba zeqiniso hayi lapha ezimbabwe silesupho olukhulu kambe kusukisela ngo-1980 sibusa izanu PF le engavumile ukuphuma esikhundleni ayenzi lutho nithi izanu leyi ilizwe lihlile ukufa nyanyanya ilizwe libubolile leli akulanto eright akulanto ehambayo kuhamba ezikhwameni zabo kuphela yibo abasuthayo kuphela thina abahlali bezimbabwe sidubeka asikhulekeleni nje ngo-23 izanu liphume ikitshabalale nje isibethi sengumoya sithwele nzima sithwele nzima sikhulekele konke le corona leyi iphele konke lezanu leyi iphele hayi zimbabwe kubuhlungushe kulesihluko ezimbabwe siyahlupheka nyabona okhulumayo kumanyathi usekhezi
Yeah, West Studio 7. Ngomunye umlaleli West Studio 7 engeke ngizitho ibizo lami, ngibulisa West Studio 7 ngithi linjani. Yeza lapha sokungani kukhulunywa ngento zokuvota, kuvotwa. Thina ngapha eMandebeleni hayi siyavota nje kuphela ngoba sisaka, ngeke siyekele ukuvota. Kodwa vele siyafana nje lomntwana ofelwe ngunina, ofelwe nguyise. Imigwaqo ifile, izikolo zifile, izibhedlela zifile. Abantu bethu bafunda ulimi nje abangalwaziyo. Asisawazi kuphela ukuthi siphephele ngapha, sesiphila nje kuphela.
Abantu bakasidiyotezeni abasakazi bonke labalaleli okhulumayo umthulani Henry endaweni yasekhezi. Hhayi, siyakhala bafowethu, siyakhala khala konye kanye bonke abantu baseZimbabwe bona uncindezelo lamakhorona atholakala kubhasi yezubho ugovernment lokhu ebulala abantu ngekhorona ebagcwalisa beminyana waye ngafakanga amakhumbi namateksi lawa amakhumbi lawa athwala loba abantu abangazi bengagcwali ikhumbi nosebhasi igcwalisa abantu nguye ozibulalela abantu bethu lo phela. Hhayi, siyakwazi ukujayele lokhu kukwenza, so siyakhala nje ngoba vele kwadala ukukhala. Otherwise umuntu okumele simbambe nguye nalo ugovernment wethu, nguye ongasuki nguye kahle oyenza into esiphamengeleyo ekuvikela abantu icorona kade nguye wabulalayo. Hhayi, siyacela usizo mpela ukuthi abantu sibonisane nje abantu abadala sikwazi ukudlula kule nto, sikwazi ukubambana, sikwazi ukulwa nalawo mabhasi afakwayo abantu bengaqhali izinto. Siyabonga.
Studio 7 sanibonani ninjani nonke nabalaleli bayo. Ngabe ngisacela lapha nokuphawula kuFelix Magalela ukuthi hayi mdala vele ubulahlekile kuMDC lapho bakade ukhona khona. Njengoba nje songathi mhlambe subalekile wenze kahle wabaleka kuMDC. Siyakucela ke mdala amavoti uze la kuMRP. Ngabantu bakomthwakazi but angazi ukuthi nikwenziwa yini ukuthi nivotela amashona. Njengamanje uTshamiza khona lapho njengoba ubalekile kanje, tshela abantu ke Magalela ukuthi ubalekiswe yini kuMDC Alliance. Angithi yazi ukuthi ubalekiswe yini Felix Magalela mapha. Ubonile ukuthi kona uTshamiza ngumuntu ongacabangiyo, okwamanje ulwela ukuthi ulwela igama kunokuthi avule iparty elimthandayo limlandele. Kodwa ke kakuni kona lokho, ufuna ukuthi niyovotela nonke izano ezi MDC. Nizovotela izano ngoba iMDC iphethwe nguMonzora. So uTshamiza usebalahlekisile abantu bakaNkulunkulu and ngangibatshelile ngathi ngoTshamiza lo sonijike thathini kangelani-ke.
Sanibonani, sanibonani kuStudio 7 okhuluma ngoJ Moyo. Ngajabula ama i-audio le ingafundwa izwakale labantu abasimeleyo ngale enkayi. Mina ngike ngibe lokuzibuza ukuthi kade inkayi ayilabantu yini abayimelayo yini ephalamende, ngoba indawo eziningi akulalutho thina esilubona sebelwenza, ikakhulu le migwaqo nesikhala ngemigwaqo. Abanye abantu sebengafaka amabhizinesi sebebona ukuthi imigwaqo iyahambeka, kodwa kwamanje imigwaqo mayinjani asuka kube nzima. So siyacela ukuthi abamele inkayi or emaphalamenti ngale, siyacela ukubana like liphakamise inyawo. La mali sephalamenti lingahlali kuphela lidla imali lithi liraithi indawo lingalungisi lutho. So siyacela ukuthi like lilungise into yobonakalayo.
Sanibonani Studio 7 linjani. Hayi, thina ngapha ebubi konkosikazi endaweni yasesijawugwe siyaphila. Babithi ngithanda ukuphawula kancane, mina kulento engikhathazayo lapha kuStudio 7, nginanzelela ukuthi kakhulu amameseji eliwabalayo la ngawabantu abachothozayo labathethisayo. Kodwa abantu abalamaphoyinti abanye abangakeha abantu indlebe, hhayi aliwafuni. Loko yiko kokuqala ukuyangikhathaza. Ake lihlale phansi liwahluze khona lapha amameseji okumele abalwe. Ngizathanda ukukhuluma ngendaba le ezano ne-MDC. Indaba yezano ne-MDC lokuhlupheka kwabantu konke lokho kukhulunywa bakithi akusoze kudele. I-MDC ngumntu anezano, lokho siyakwazi.
kodwa ukuze izanu ibe neutralize emandleni iphele amandla usangilizwe nxa engangena endaweni zombuso ahlaba umkhosi abantu bazakhumbula igama likayise ibizo likayise ngiyalitshela izanu izanu izakwenza izinto ezidintileyo izanu lokho ekwenzayo iza kugcina ngci ngoba unkomo wayelabasekeli abaningi ababesemashonaleni lalapha futhi labasekeli abaningi ama-elections 2023 lawa asimvoteleni usangilizwe zabona into ziyatshintsha ezimbabweni ngiyabonga
ubonani njani ubonani basakazi bakastudio 7 okhulumayo Henry Thulani eKenzi hayi lami ngimbe kumbono namhlanje basakazi bakastudio 7 labalaleli bonke siza phela iCOVID-19 eZimbabwe ibhahile mpela iningi kakhulu mina ngithi lobo government yethu ekhalisa abantu ukuze ukugcwala bayekela njani abantu kuba le-COVID-19 ebagcwaliseza imoto yomzamo
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Siyacela balaleli lingathumezi imbiko ethukayo kumbe ukuphehla inzondano. Siyabonga. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden uthi usezathatha amanyathelo ukuthi uzulu welemelika wonke ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Lokhu kuza ngesikhathi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus ikakhulu umkhakha wegciwane leli othiwa i-Delta variant besiya beqonga amanani abo. UBiden uthe imigoqo le ibalisa ukubamba ngamandla izisebenzi zikahulumende ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 ngafuniyo zihlale zihlolwa mihla ngemihla ukuze kubonakale ukuthi azilagcikwane. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kukhanya ngathi isitshaya sibili kakhulu okuthi labo bebengakhangelelanga ukuthi kungaphinda kwenzakale ukuthi kube le lokuthi kugqokwe ama-mask njengalokho. Kodwa ke mbona ngathi nxa bebuyisela ama-mask balungile ngoba okukhona lapha ukuthi kuyimhlobo yabantu ababili abakhona lapha abahlabileyo ijekiseni labangahlabanga ama-jekiseni. So nxa bekhuluma bona babona ngathi labo abangahlabanga yibo abahlaselwa ngumkhuhlane kakhulu. Manje ke angithi nxa kunje njengoba mina lawo esikhona lapha angikwazi kumbe wena uhlabile kumba uhlabanga njalo akulandlela ukuthi ungangibuza ukuthi usuhlatshiwe kumbe ngithi kuwe awukahlatshwa njengakhona lokho. So kuzima, so kuyabazimela ke ukuthi babone ukuthi bangenzani. Mina ngokubona kwami mbona ngathi balungile ukuthi baphinde babuyisele wona amamaski la ngoba wona amamaski akhona wona lawo aphuma masinya abantu sebefosela ukuthi ama-mask ngabo abantu bake bahlalahlala lawo engxenye ngawumkhuhlane wehla futhi kakhulu ukwedlula lokhu oyikho khona khathesi.
Lona igciwane le-coronavirus siyabona ukuthi bathi ungani seliqalisile njalo ukumemetheka, ungathini wena nxa ukhangela amanombolo akhona lezi nsuku?
Amanombolo azwakala ngathi ayakhula ikakhulu lapha kithi eTexas ngoba eTexas kwaba yi-stage lesiyana esingathi siyaphikisa ukuhlatshwa kwamajekiseni la kwangathi kulalelwa lokho kwakukhulunywa ngaleso sikhathi ukuthi i-coronavirus le i-fake. So ke kwakhanya ukuthi amadolobha amancane indawo ezisemaphandleni emaplazini ngabi ngabi bathatha khonoko kwazahlatshwa kakhulu laba basemadolobheni zasezindaweni lezi ezingathi ziyaphithizela Yiko ke ngale ndlela bona bana abasala bengahlatshwa. Yiko lapho sokungathi kuyakhula khona izinumber zone ezikhona ngoba abanye bakhona babe ngabakithi laba bamnyama ababesesaba i-vaccine le ngoba amakhiwa la akabahlaba i-vaccine eyayingathi kayilunganga ngaphambili. So kabayithembi kakhulu i-vaccine babona ngathi izaphinda futhi ibabulala. Kodwa ke okukhona ukuthi kuyakhanya ukuthi i-vaccine le iyancedisa, iyavikela ukuthi abantu bangafi masinya kumbe babanjwe imkhuhlane wona lo we-COVID. Ungakhangela lokhu kwazimuka abantu bahlatshwa, akuba ngcono kakhulu.
Umnumzana Rafael Mthombeni siza lana seZimbabwe sihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Houston e-Texas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Igciwane le-coronavirus liqhubeka lihlasela abantu ngesiqubu, lanxa kulabanye abalokhu bengalandeli iziqondiso zabezempilakahle. Ugatsha lwezemfundo lucubungula umphathisikolo sakoBulawayo wafaka umfanekiso wesitho sakhe kumakhale khukwini. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Dande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.